embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Thafazwa Musarara namuhla. Inhlanganiso le ithe amalunga ayo awasoze enelise ukuqhubeka ethengisa impuphu le ngentengo ephansi okuthiwa ngesiNgisi i-subsidized, bona bengatholi imali yokubahlawula ngokwenza lokho okuthiwa ngama-subsidies. Umbiko lo uqondiswe kumphathi intambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Msarara uthe lanxa imali le ingabhadalwanga namuhla ngolwesithathu, intengo yempahla izakhuphuka kusasa, njalo behlisa intengo le uhulumende engakababhadali ngoba bethembile ukuthi uzagcwalisa isithembiso sakhe. Obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso umnumzana Karikai Chaunza ugcizelele inyathelo elithethwe yi-Grain Millers ku-Studio 7, njalo wathi uhulumende ubelesikhathi eseneleyo sokubabhadala njengoba wayethe uza kwenza lokhu intengo ingakehliswa. Kodwa umnumzana Chaunza uthi lanxa kunjalo belokhu belindile njalo belethemba lokuthi uhulumende uzababhadala bengakakhuphuli njalo intengo yempuphu. Ngolwesine, ngeviki edluleyo umnumzana Mthuli Ncube uthe intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa kukamongameli Emerson Mnangagwa, njalo i-10 kg ebibiza i-$100 isiku-$50 ngemali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyithenga. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi ngempela intengo yempuphu isiyehlisiwe kwezinye izitolo, lanxa abanye osomabhizimusi befuna ithengwe ngemali uqobo lwayo hatshi eye ikhokheshi kumbe iswipe. Abanye njalo bathi impuphu isisilela izitolo ngenxa yaleli nyathelo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Ncube ngalolu daba kumbe ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko njengoba incingo zabo bezingangeni.